sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 30 kuMbimbitho 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende uthi akusela sidingo sokuthi abaza eZimbabwe bahlolwe iCOVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni okuvikela lomkhuhlane omabili. Amalunga eCitizens Coalition for Change abotshwe eBeitbridge azamiswa enkantolo namuhla. Bayabuza abanye ukuthi kungani abantu abahlala esigabeni ezahlaselwa igugurawundi bevotela iZANU-PF. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, usesayine umthetho ovikela abantu abamnyama ekubulaweni mahlayana ngabamhlophe owe-Anti-Lynching Act. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi akusela sidingo sokuthi abantu abaza eZimbabwe baqale bahlolwe iCOVID-19 nxa kuyikuthi bahlatshwa amajekiseni okwenqabela lomkhuhlane omabili. Kodwa uthi kumele baveze ubufakazi bokuthi bahlatshwa lawa majekiseni. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende uNkosikazi Monica Mutswangwa izolo. UMutswangwa utshele intathelizindaba ngemva komhlangano wedale lekhabhinethi ukuthi izizalwane zeZimbabwe kanye lezethekeli ezilokhu ezingakahlatshwa kumbe esezihlatshwe ijekiseni eyodwa yizo kuphela esezibanjwa ngamandla ukuthi ziveze incwadi ezitshengisa ukuthi zihlolwe lomkhuhlane phakathi kwamalanga amabili usuku lohambo lungakafiki zatholakala zingelawo umkhuhlane we-COVID-19. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Elliot Mabeza lomhlali we-Beitbridge uMnumzana Pardon Rubengera ababotshwe izolo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kamantshi namuhla. UMabeza ongumgcini sihlalo we-TCCC eBeitbridge East wetheswa umlando wokuphazamisa ukuthula emphakathini lapho ekhankasela umkhokheli webandla lakhe uMnumzana Nelson Chamisa eze eqhube umhlangano eBeitbridge kumaviki amabili edluleyo. Urubengera yena wetheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lezokhetho. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha enhlanganiso ebamelayo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla le-TCCC eMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela yena othi kusobala ukuthi uhulumende weZANU-PF uthukuthele ngoba enqotshiwe eBeitbridge East kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula.
Thina njenge-Citizens Coalition for Change lapha eMathebeleland South silokudana kakhulu ngokwenza kwamapholisa ngemva kokunqoba kukakhansela uMorgan Ncube sidla iZANU-PF lapha eBeitbridge. So kubotshe uchairperson we-district kumbe uchairperson we-constituency coordinating committee ubaba uElliot Mabeza bemethesa icala lokuthi wenze into esithi i-car rally engekho emthethweni kambelakele ukuzwe khonoko. Bathi mhla ka-12 kulandela i-rally ka-president ngelanga elilandelayo ubaba uMabeza wabhoda ngezimota guguzela eba umsindo echaya amahuta eguguzela abantu ukuthi babuye emhlanganweni kapresident uChamisa wawuzaba khona eDilibatsim Stadium ngelanga elilandelayo. So sebembophile sikhuluma kunje usesidokisini ubotshwe ngamapholisa esethi salelo cala ngambe shua iziganye ziziningi kangaka bebaningi kangaka abantu abenza amacala alengqondo amacala abophisayo bayebophela umuntu icala elivele lingaqedakali njengalona labalikhulumayo. Angazi ukuthi sokungeneni elizwe ngenhlanhla ama-lawyers for human rights laba bamela ulungelo loluntu sebemele sikhangele ukuthi aphiwe i-bail ngemva kokuba leli cala likaze ukuthoniswa. Kuyikuthi nje ubuhlungu bokuthi ubaba uMorgan Ncube udleleni ZANU-PF e-Bed Bridge ngendlela athi bekhangelele ukunqoba ngayo. So sebezama ngazo zonke indlela ukuthi ba-frustrate abantu bazwisa abantu ubuhlungu, kodwa hhayi thina njengebandla kathi sikukhangele akusoze kuphumelele konke lokhu. In fact kusiqinisa ngamandla ukuthi sibonde hhayi impi esiyilwayo yimpi okufanele ngabe siyayilwa.
Udaba labo lukhanya luphethwe njani? Kuyathembisa yini ukuthi icala labo lingalahlelwa khatshana?
Abagcinanga khonapho msakaze kubopheni kuphela ubaba uyelothi babeza. Babuye babopha ubaba uPhadoni Ruvengera bemethisa icala lokuthi kungani ebhalise i-address waregister kudala lomuntu before 2018 wayebhalise i-address kakhansela uMorgan Ncube esithi uhlala khona yena engahlali khona. Kodwa ngeqiniso umuntu lo ngaleso sikhathi register ube ngumuntu obevele elotshe endlini kakhansela uMorgan Ncube khathi esiwaphuma mhlawumbe sehlangwe indawo. So bathi wona amapholisa bathi kulo muntu wezanu obuye wabika leli cala emithisa icala ukuthi umuntu lo wabhalisa i-address yendawo lapho angahlali khona. Uthi u-inspector i-voters roll wadiscover ukuthi kulo muntu othi uhlala endlini kaMorgan ningahlali khona. Ngikhuluma kunje la uPhadoni usesidukisini nobaba u-Elothi Mabeza. Kambe shuwa kuyini khona kuyimhlolo bani yona leyo esigabeni okunje kasakazeke sikubone lapha eMadebeni South ukuthi umuntu uyaphonga ubotshela icala livele lingekho.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South sehlulekile ukukhuluma lamapholisa. Kunjalo nje ibandla le-CCC lithi lifuna i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission idilizwe ibunjwe kutsha phambilini kokhetho lwezwelonke ngo-2023. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kucandwe umhlahlandlela ozakhokhelela okhethweni olukhululekileyo oluzasuthisa wonke amabandla. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Khathesi siyabona ukuthi uhulumende se appointe uJasper Mangwana bamisa uLisa Khazembe. Siyakubona ukuthi bafakele uJaha kwenzela ukuthi esebenze elewala njengomuntu omutsha. Bamfakele ukuthi uzahumutshela umthetho ngesikhathi sama-by-election. UKazembe bathi uzatshiya umsebenzi ngoJulay, kodwa kuyamangalisa ukuthi engakatshisi bese bafake omunye. Lo uJaha ukhanya ngani ulewala, is excited. Utshela abantu amanga esithi zekhi izaqhuba iqhube kuhle umhle ama-by-election. Thina sisazi ukuthi i-voters roll ayilunganga kulabanye abantu abakhutshwa bafakwe kwezindawo, abanye amabizo acitshwe, amanye amabizo alahlwe, labantu abarejistayo kungakafiki isikhathi sokuvala amavoti i-registration abakho. Yikho ke sizama ukutshengisa abantu bakethu ukuthi kungcono sibale i-constitution kwenzela ukuthi uma sesihlangana lalaba abantu abaphambanisa imithetho sibahambise enkantolo siye approach i-high court. Ngoba khathesi abantu abaningi abazange bavote sokuthiwa yi-apathy. Abantu bahambile bakhangela amabizo lapho ethi bevotela khona babona amabizo awakho. abantu laba akulamuntu abarekodile ukuthi bangaka abaswela amabizo. Ba abantu abaswela amabizo baningi ukwedlula laba abade bedisplaywe kuma polling station. Izeki yanqaba ukuthi abantu bazuze baregister njalo izeki ayila efficient staff ilama CIO about 15%. Iko ko into ezinjalo mahlabezulu sibona ngani singalokho esilele singasukumi siye challenge into leze high court noma le constitutional court sizabe lokho esikhala after each election ngoba izek ayilandeli umthetho khathesi kulabantu abenza ivote buying abantu ibandla lezano edelisipa abantu izikepe sipa abantu amabhasikili sipa abantu impupu emhlophe phambili wabantu kodwa asake sizwe ukuthi ba disqualify icandidate ngokuyenge vote buy konke lokhu izeki khanya ngani libandla elifeza izifuno zezano PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli se-3PC. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi lisebenzisa iZimbabwe Electoral Commission ukuqilibezela kukhetho kanti layo likhomishini iyakulandula lokhu isithi ilugatsha oluzimeleyo. Umongameli Emasoni Mnangagwa useke wethula amazwi athi akusela nguquko eza kwenziwa eZimbabwe kwezokhetho ngoba konke okwakumele kwenziwe sokwagcwalisiswa. Ukunqoba kwebandla leZANU-PF kukhetho lokudinga umeli weTsholotsho North edalele parliamente kuchiye abanye belombuzo othi kungani abantu balesisigaba bevotela ibandla elilembali yokubulala izihlobo zabo ngesikhathi segugurawundi. Ibandla leZANU-PF linqobe eMathebeleland South lathatha phose izihlalo zonke kukhetho luka-2018. Ebhinga leli bandla landise ukunqotshwa ngamavoti azinkulungwane ezedlula ezilitshumi kodwa kuma-by-elections angomgqibelo obemela iZANU-PF umnumzana Tinashe Mavula unqotshwe ngumnumzana Prince Tubeko Spanda owebandla le-3PC ngamavoti edlula kancane inkulungwane ezimbili kuphela. Lokhu ngokunye okubangela ukuthi abantu bazibuze ukuthi kanti kungani abantu beMandebeleni bevotela ibandla leZANU-PF lona lilembali embi kulezi zigaba. Lo ngumbuzo uChris Gande weStudio 7 awuqondise kocubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Yebo, ukuqala ungananzelela abantu beMathebeleland baqale ukuvotela iZanu ngo-1990 ngemva kwe-Unity Accord. Bayivotela ngo-1990, 95 general election, 96 presidential election. Kwathi le-MDC ngo-2000 phose wonke ama-constituency eMathebeleland ngaphandle kwambalwa avotela i-opposition MDC. Kwahamba kunjalo kuze kwatshintsha sokuqaliswa lapha sokuphambili i-MDC isihlala kuliwa kudatshukana phakathi. Ungakhumbula kudatshukana phakathi kokuqala kwabo-Tsvangirai labo-Gibson Swanda. Kwayigwenxa khonokuyana MDC kwazothi khathesi kwazoba lokudabukana phakathi kukachamisa labo Makhuphe. Kwayigwenxa futhi i-MDC khathesi uMakhuphe labo Monzuru abazodabukana phakathi labo kwazothi ke uChamisa laye sebedabukene phakathi labo Makhuphe sesimbonisele lakhe ibandla. Akusikho ukuthi abantu bonke iningi bathanda iZanu, hayi basuke babona ukuthi i-opposition yona vele ayihlelekanga. Okwesibili kule ndaba zenkethabechabi ku-opposition kulokubandlululana thize ngokukhala loba kube ngakukhuluma xa bexabana baxabana ngemihlobo isikhathi esiningi kusukela kuGibson nabo-Tsvangirai uye kuMakhuphe loChamisa. Ingxabano yangikhona ungayinanzelela kuhle. So ke abantu besebekhayela ngapha kuZanu ngathi bakubamba ngcono kwizinto kwangkhona kokumaneja ngcono kwizinto komhlobo.
bese bebona ukuthi hayi njalo ke izanu yona ivele ilabantu bayo bayisupportayo so nxa iopposition yona isichithe abayo izanu isala ilokhu belusila abayo behambe beyivotela ibisinqoba kodwa ke kusokuyo ki-opposition ukuthi ihleleke kahle baqoqeke kuhle batshengisele ukuthi bangama-national party wonke umuntu emaphathini wonalawo lethuba elifana nayo nxa vele kade yona i-opposition isithi yona i-MDC bisiyi-CC kadesa kuhle kuhlale kusazakala vele ukuthi umuntu olindebele angazawe ngupresidenti so umehluko wakhona le zanu kade uyabusungaphi kanti kume sizathi akuzanu kungcono kanti sahanjiswa ngunkomo so ngapha-ke ku-MDC sihanjiswa kuyini khona kuvele kulokukhethana so i-MDC kumele ihlele kuhle into zayo ibambe kuhle indaba zomhlobo
wona amabandla aphikisayo ayehlulwa yini ukuthi enelise ukuthola amavoti amaningi ezigabeni ezinjengezemandebeleni kungakubangelwa yini ukuthi bayehluleka ukukhankasa kumbe kukhona okunye okuninginingi okumele baqale bakulungise
ukukhankasa kwabo kusuka kube phansi bese bebuya ngamarali amakhulu bephapha phezulu bechiya phansi abangene kuground benza ama-structure bengene ebantwini emakhitshini imihlangano iqalisele emakhitshini ayiqaliseli estadium isukela ekhitshini isiye-stadium bona basuka estadium besiyekhitshini kube sokwehlula ukhethele uze lufike bengafika ngekhitshini abahleleke okunye le zanu iyavimba iyabavimbela ngendlela eziningi ezisemthethweni lezinye ezingekho emthethweni nje ezokusebenzisa amandla okuthi bayabusa kodwa i-opposition ayihleleke ibe nama-structure kuground ivule bengavali nxa kube umuntu bede hayi lo sasingelayo ku-MDC akula muntu ongafuna ukuyajoyina iparty elanda ukuyatshelwa ukuthi wawungekho uzazihlalela emzini wakho umuntu
umnumzana Methuseli Moyo ucubungula ezombusazwe Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine eKiev kanye ledolobho elingenyakatho yalelo lizwe eleChenev ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka zokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Lokhu kuphume ngemva kwenkulumo ezisungulwe izolo e-Istanbul kwele Turkey phakathi kwequla le-Ukraine lele-Russia ngenjongo yokuqeda limpi. Umphathintambo we-Russia obona ngezomvikela umnumzana Sergei Shoigu uthi okwamanje sebegxile esigabeni se-Donbas lapho kule-Luhansk le-Donetsk khona. Uthe ilizwe lakhe lizibona liphumelele kuhlandla lalo lakuqala e-Ukraine yikho selisehlisa amandla ebutho lalo. Zisaqhubeka inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Kuyinto enhle ukubana ilizwe le-Russia selinqume ukubana asoze lihlasele ngamandla amakhulu indawo eziningi ezijiyeneyo e-Ukraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impi le isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside kuba labantu abaningi abafayo, kuba laba mabutho amasosha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkhonomi zingahambi kuhle ngoba izimali eziningi zigcina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale e-Ukraine. Njalo ngasikhangela inyanga le ephelileyo sokube lokutshengisela ngama demonstration amaningi e-Russia izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi asifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezi mpilo. So mbona zale ngxenye ecaliseni bebejonga ubana impi le ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu kodwa isidonsile. So ingakho ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba lokuthula yini impilo iphela lenkulumo lezi zinceda kumbe kuyabe kulokhe kusese lodlakela laphana lalaphaya.
Ngombono wami mbona zani impilo izaphela iloba nje kuzaba lezinye isigaba lezinye indawo okuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa siukhangelisisa ukuphela impilo kuzanceda iUkraine kuzanceda iRussia ngoba impilo isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo impi uma idonsa isikhathi isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, kulimaza umkonomi weRussia, kulimaza umkonomi weUkraine. Mbona ngazani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba lenkulumo sesizwe ukubana isinothi esikhulu esiwaphuma vishila, so sizama ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamulankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba lenkulumo, amboni impilo idonsa umnyaka uze uphele. Mbona zani kuzaba lokuxoxisana, lokubonisana bese kubhalelwana phansi isivumelwano.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi owayengunkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa usezaqunywa ingalo ngoba isonakele kakhulu ngemva kokwaliswa inkantolo ukuya kwelatshwa kwele South Africa. Umbayiwa ubikwa egula kakubi njalo ulaliswe esibhedlela eHarare. iNewsday ibika ukuba uhulumende uthi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu ezikwele Oman esezizama ukuphenduka ekhaya ngemva kokuhugwa izigilamkhuba ukuthi zize kulelo lizwe zizidembisa imisebenzi leholo eliphezulu. iKroniko ithi uhulumende usethembise ukuncedisa abantu bohlobo lwesiXhosa abahlala eMbembesi ukuthi bathenge imitshina yokusakaza ngemva kokuba umsakazo wabo weinqanga FM uphiwe ilayisensi. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi inkantolo yakwele Ethiopia inqume ukuthi uhulumende kumele ekhulule intatheli zindaba u-Amir Aman Kiaro, yena oselenyanga ezine evalelwe kodwa kungelacala alethesiweyo. I-Voice of America ithi kufe izisebenzi ze-United Nations ezilondoloza ukuthula kwele DRC eziyisishiyangalombili 8 izolo engozini yokuwa kwe-helikopta ebezihamba ngayo. Sizigqibe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo usayine umthetho onqabela ukubulawa mahlayana kwabantu abamnyama ikakhulu ngabamhlophe owe-Emmett Till Anti-Lynching Act. Beso kwedlule iminyaka ephezu kwelikhulu 100 iPhalamende yeMelika izama ukupasisa umthetho onje. Kule mithetho efanayo engamakhulu amabili 200 esiyalethwa ngamalunga ePhalamende phambi kwaleli dale kodwa kwehlula ukuthi ipasiswe. UBiden uthe ubalulekile lumthetho ngoba abantu abamnyama besahlukuluzwa lokubulawa mahlayana eMelika okuyinto eyaqala ngesikhathi besagqilazwe ngabelungu. Umthetho we-Emmett Till Anti-Lynching Act lo uhlonipha umfanyana onsundu u-Emmett Till owabulawa ngabamhlophe eMississippi eleminyaka yokuzalwa elitshumilane 14 ngomnyaka ka-1955 esetheswa icala lokutshayela owesifazana omhlophe ukhwelo. Abansundu bathi ukubulawa kwabantu abafana loTrayvon Martin labo George Floyd ngabelungu kuveza sobala ukuthi abavikelekanga eMelika. oyatholakala elecala phansi kwalumthetho ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzincube.
Siyakwamukela kakhulu lokho okwenziwe ngumongameli uBiden, umnumzana Nkomo, ngoba into le vele yayisidlulisa amalawulo. Into ebuhlungu kakhulukazi yikuthi into enje yokubulala umuntu mahlayana umlengisa ngentamo kuthethe isikhathi esingaka ukuthi into enje ize itshintshwe. Singakhangela ukuthi iCongress failed to pass umthetho lo over 200 times. Kutshengisela ukuthi isikhathi sonke lesi umthetho lo wawuvele ulungiselwe abantu abamnyama, ngoba iCongress phela ibivele igcwele bona belungu. So ukuthi into yesihluku kanje kuze kuthathe isikhathi esingaka sesiku-21st century ukuthi abantu beze beyibone ngamehlo afananayo ukuthi imbi ilucuku, yikho okungenziwa ngizwe ubuhlungu kakhulu kakhulukazi, ngoba into yakhona uyabona ukuthi ayichiyananga kakhulu lesimo sakithi lapha eZimbabwe esokuthi abantu bemathebheleleni lapha le Midlands enkabazo yokuthi bayahamba beyefaka izikhumbuzo ama-tombstones la emangcwabeni eGukurawundi, kube sokusithi i-government ibisibuya futhi ithumeza abantu bezowadiliza. Kuthi kunjalo abantu bengakhonona sokuthutsha abantu abanjabo George Charamba abaku-government kuZANU-PF bephinde futhi befaka ubuhlungu phakathi kwabantu.
Umthetho lo ubona uqeda yini udubo lokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu abamnyama uhulumende kaBiden athi kulokhe kubahile eMelika?
Yakumele sikhumbule mnumzana Nkomo ukuthi umthetho lo wokubulala umuntu ngokumlengisa ngentambo kumbe esesihlahleni kumbe ngaphi umthetho wawuvele ufakwe ngabelungu lapha eAmerica kudala ngesikhathi zeslavery ukuthi abantu abamnyama bengaphongubulaleka mahlayana nje kuyipunishment. Kwaze kwafika ekuthini ngo-1955 kwagcinwa kulengiswa umntwana ole-14 years old. Belengiselwa kuphela ukuthi wachaya ikhwelo, echayela ikhwelo umama omhlophe edlula. And indaba yangkhona kwaphombuka i-accusation futhi. Kulapho okwaqala khona ukuthi abantu bangani bayawusola kakhulu umthetho lowo abathi yilintshing ukubulala umuntu ngokumlengisa. So ngendlela abawufake ngayo umthetho lo siyabona sibili ukuthi izijeziso zangkhona zibophile, ngoba labantu abawubhalayo lumthetho babebhale benqabela khonokho ukuthi umuntu ozazama ukuthi akwenze futhi bemgwebe kakhulu kakhulukazi sibili. Siyabona lokuthi umthetho wakhona uextendiwe sibili izinto ezinjenge kidnapping lezo kuthumba umuntu, aggravated sexual abuse or an attempt to commit aggravated sexual abuse or an attempt to kill, be imprisoned for not more than 30 years. So siyabona ukuthi umthetho wakhona uextendiwe ezintweni ezaziyo ezokuthi umuntu ungambulali kumele uqale umkidnappe kunje kunje. So umuntu naloyo engatholakala elimele kubi kumbe phila, ha wena ziyakukhalela sibili. So ngendlela umthetho wangkhona ofakwe ngawo, siyabona sibili ukuthi abantu ababe ngawufuna umthetho lo khathe sebeza jeziswa kakhulu, and njalo sebeza kwesaba ukuphombukuthatha nje abantu abamnyama besiyabalengisa bebabulala.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi akusela sidingo sokuthi abaza eZimbabwe bahlolwe i-COVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni okuvikela lomkhuhlane omabili. Amalunga e-Citizens Coalition for Change abotshwe e-Bedbridge azamiswa enkantolo namuhla. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usayine umthetho ovikela abantu abamnyama ekubulaweni mahlayana ngabamhlophe we-anti-lynching act. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 now. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.